tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle kumagumbi amane lapho lingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
situation is very dire. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuna ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kobulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba we-Labour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital leParirenyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa wabephekezelwa ngezinye iziphathamandla zebandla le-MDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo, amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma le ntathele indaba yesibhedlela lesi, uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime esibi kangaka.
Situation is very dire, but so we are going to be giving an assessment.
Simo esilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhoyo. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esisibona lapha.
Yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Isikhulumeli se-ofisi kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasa uhambo lwabo namhlanje lokwethela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhla uPresident Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esithunguzelwa abantu bevelilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesifangisethu okungakanani ilokhu isenelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa lequla lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisanga uhambo lolu. Okusolwe nguSibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli we-MDC.
Wena sibona kuyikusebenza kukahulumende wobudlwangudlwangu owezanupf ukuthi ufuna ukuvala ukuthi uqiniso lingazakala ebantwini. Manje nxa uPresident Chamisa efikile iqiniso liyaphuma.
Loba nje abanye besekela ukwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokheli olozwelo. Ezinye ingcwethi ezicubunayo zombusazwe zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kunomongameli Emmerson Mnangagwa. Enye yalezi ngcwethi elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa.
Ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka, kuyahlonipheka akwaze kwenzakale. Kodwa-ke inkhokheli zepolitiki mase zingena isikhathi seziphela sokunje bebengacabanga kuhle. Lokhu kwakumele kukhulunywe, kuxokozelwa kuthokozela lokhu saqala inkokheli njengabo uChamisa labo beqaka izizandla kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto mina ngikuthatha ngaleyo nto
esuka eRare Hospital uChamisa lequla lakhe baye kwethekela esibhedlela seParanyathwa lapho afike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakala eGomo umuma ezibhedlela zombili lokho kuqhubekela phambili usiba mubi namhlanje odokotela bafikisa inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengayo emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimbandoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Doug Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano ukuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla lifundisana lodwa likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Siza Lobuhle Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abalalutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni yeziningi.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu,
asilalendi emabhenki kasithola imali masiseyadinga imali lalapho uqhatshwa khona asihlonitshwa kabafuna ukusiqhatsha amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu indawo zonke nje basithathela phansi lokuthi khona imali esiholayo incane ayikwanisi ukuthenga uyangavele besifakela imali encane following day babe khuphule zonke izinto ezitolo babe kweza ama price so kuyangwasela into singakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo umfelokazi uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kuma project esiyabe siwayenza yikho ebesikufuna ngoba kathesi ukuthi ubhadalela abantwana esikolo uyabe ustruggle as a widow nakodwa imali yangkhona iyabe ingakwani kuya kuthi renting ya lodge indoda yanjiya ngingela indlu ethi thina izikole town ziyadura ekhaya ungaze uthi wena usufuna ukuyalima akulazulu so into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo ama project ona la njengokwenza amafutha amanye kuyabe kuyikhona oko kufuya imbuzi lokuthi asincedise ngemali icapital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini yempela bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe silokhe sasuka ekusebenzeni asikavedwa besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba basidingela abantu abasivetayo lathi ukuze lathi sigcwaliseke ngoba okwakhathesi singakavetwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhla ka-25 yona le inyanga esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano weGlobal Fund eFrance lamhla ukuthi eZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempila kahle kakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kusesele sikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqo ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron onguye obekhokhela lomhlangano obikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi eZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni seGlobal Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo ngoba eZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilizwe lama resources amaningi kangaka ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi yona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela. Kubonisa kakhulu kwesibeka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilotshwalo. Ukuphila nje ngokucela ngokuphiwa lela kanti kule mali yalo ufanele ukuthi ngabe uyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle asikwazi ukuthi bona abona abe-Global Fund babheka ziphi ilezo esalizicepho abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa insuku zonke ezibhedlela. Esikwaziyo ukuthi emtholampilo akusenampilo etholakalayo. Esikwaziyo ukuthi odokotela sikhuluma manje sokuphele inyanga bengasebenzi. Esikwaziyo ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi liqhuba kahle babona nje ukuthi baphepheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi bazithenga kanjani ngoba esikwaziyo ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela eliyo abantu abaningi vele bayagcina behamba. So asikwazi ukuthi bakhuluma nje lethi live laseZimbabwe liyenza kahle inhlelo zenhlala kahle babheke kuphi babheke ziphi indebu zempilo ngoba yazi ukuthi abantu basakuzenzela indawo.
Utshelele umhlangano womongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempila kahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi kuyehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zomphilisana leZimbabwe. Nga izibe iqinisile, kaqale ahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe, akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezasebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela nje.
Lo ngumnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe Live Talk lamhlanje ke silohlelo lwabo mama asihluzeni bomama. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa esekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho yeSyria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye abamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungela khetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa, ise only the noble idea sivit. But i problem ekhona, I think mina it's now a question of timing ye lokuzeni yabo le. Into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwamgabe ngo-2017. Sonke sasizimisele ukuthi no ilizwe lime ke sifakene abanye abantu abaneutral. Awaso zanu PF ngaso MTC and abantu babathi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisa ilizwe at that time kusaxoxozela kuqalise ukuthi kume ukuvota baku ignore konke khona lokho abantu abezanu bacani bazangena ama election MTC yacabandiza wena so akulona umuntu akuthatha serious ukuthi kwenzi arrangement njengayena le khathesi sokunje ama election aseni izanu yini constitutionally kakusoze kuvume akuze kuvume. Nxa bebusa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa. Nxa bephuma bephume i-resign izani tshitshina siyehlulekile Mnangagwa ukuthi siyehlulekile then we take it from there. But not ukuthi kube i-arrangement esibayenzela yona ukuthi ekusithi hayi sesiliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that. And constitutional akusoze kuvume vele. So it's a question of timing yangkhona. Khathesa hayi ngitsho vele kayisavumi ngitsho.
Hayi kuyezwakala. Wena ke umfundisi Simanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwayo?
Umfuzwayo uqondile kakhulu. Ngibingathanda nje ukuthi ngigcizelele ukuthi imizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko endokunye kwezinto kwalelwayo salwela universal suffrage akuthiwa lilungele lokuvota the right to vote so nxa abafundisi sebesithi bona kasuspendenini i right to vote batho ngezenzela ngamazwi acathile ukuthi asuspendenini i constitution ngoba njengobufuzwa esitho siyabe si suspenda uhulumende sisima ama elections sinethe zwani ngoba isisekelo sombuso welizwe asitho ukuthi kungaba sithi they shall be kwezenzela akuphikiseki kumele kube lama elokhetho olenziwayo regular elections every 5 years. So nxa abafundisi bona sebuya lombono wabo lo okhanya ngani umuhle kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yangkhona i-wrong njengobufuzwa yesitho kanti njalo mina ngiphinda kuhambe deeper ngithi le motive yakhona i-wrong.
Mnumzana Fuzwayo, lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese-7 years kuyaba kukhunyiswana umlotha. Awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe kwakathesi lilokufuthelana.
Ukukhulisana umlotha kwangikhona okwamagcini mina ngangudinga. Ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhulisana namuhla. Umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga ukudlulisa izinto wangithatha izakho wayefaka kuye kwaqhubeka kunjani. Azangeke kube imenye imezele ukuthi ake kukhulisana umlotha. Yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu. Kathesi umlotha ofuna ukukhunyiswa nangokuthini. Wokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi yadliwayo yiphi. I-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo. Nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathe sebafuna ukwenza ukuthi siqhubeke ezinye 7 years silomnangazo yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma. So umlotha mina engithi ufuna ukukhunyiswa kwamaqini ngiyawudinga ukuthi yihuphi ilizwe kalifuna ukukhunyisa umlotha leli lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha abantu abaqotho abaza kwakhilize lizwe leli kalifanga liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa.
Umfundisi Simanda, wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha?
Okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odale lowo mlotho osokumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesihlangu wesihlahlabani. Lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womhlonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini. Njengomfuzo yesitho yiwuphi umlotho omele ukukhunyiswane? Ukuthi uChamisa wadliwa kodwa yena uthi yena akadliwanga nokuthi umnankagudi wawina kodwa uChamisa uthi kawinanga yikho sokumele ukukhumisana nomlotha. Abafundisi labo babengathi ngo-1987 abantu bakithi bebulawa njengempukane yindaba bengazange bathi kakukhulisane umlotha ngaleso sikhathi. So akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazama ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona. Lami ngingumfundisi, njengomfundisi isikhathi sakhona sidlulile basiyekelile kuthi 2017 isithe siqotha umgabe njengomfuzo wethile bekuyisikhathi futhi sokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakha sisiyaphambili silakha njani kodwa abantu bayekela khona lokho bona Chamisa bona laba ngalesa sebethi umnankagwa kakhulu ngala sikhundla ulegitimate yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona kunamavidiyo kunamapikitsha uChamisa uTsvangirai wavuka esibhedlela eSouth Africa wabuya ukuzocongratulate umnankagwa oqeda ukutsha ikhulu.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Izakhamizi zePlumtree eMangwele ebulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngaphi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMangwe lebulilima zithi ololonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, amadamu asecitshile, inkomo sesibharela isimo sesisibi kakhulu inkombela imbuzi sezisiyakusela tjani nokudla kakusekho imbuzi sezidliwe onhlaba imbuzi zihlala zibe ziqombile kube sezisifa lazo ngokudla inhlaba ezinganatha amanzi ngokube lawona lamazanyana owatholile emgodini usubuzi nathisa kodwa zingayeneli bombo sezisifa imbuzi labo madongi zihliza everyday asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lo nyaka konke labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbelizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka embakwe kuward 13 uthi imigodi yamanzi isichile.
Hayi amanzi kawakho lezifuyo sezitshone edakeni phakathi kwamanzi njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi isibhorane eziningi asela manzi ezisitshile. Besicela ukuthi umbe nxa kusenzakala basincedise la ngezibhorane bahambe befake izibhorane lapha lalapha njalo le damu ukuthi sibe le damu elibamba amanzi.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune inputs program for our farmers.
Ngokuhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo lomfundiso emabhanga. Umphathintambo uShiri nguye oqondisa lolu
hlelo. Banks to get the inputs.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abakatholi inhlanyelo njengeminyakeni uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
KwaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isigqibela uhlelo lwelithula namhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare Hospital lePhirirenyathwa. Abesifazane abalwa inkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilium Mnangagwa kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithe sidibaneni njalo ekuseni ngo-fast 6 kumbe ntambama ngo-half 7 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.